Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ndaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi kuThumba lakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-micron elilobukhali. Kusokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo.
Sesifakile eChabalala Clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqina kwamanzi laye sike sayinyisa.
Amabhanga akwele South Africa abikwa esefuna ukuvala ama-akhawunti abantu abadabuka eZimbabwe ababe sebenzisa ama-permit asephela umsebenzi ekupheleni kwayona le inyanga.
Ngibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-micron elilobukhali. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 712 ababanjwe igciwane le-coronavirus loba nje kungela muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abedlula ikhulu 104 ngabathole leli gciwane ezikolo zelizweni jikelele. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi ababanjwe leli gciwane abangamakhulu amabili 246, kulandela isigaba seManicaland esilabantu abedlula ikhulu 139 ababanjwe leli gciwane. Lolu gatsha alukacaci ukuthi umkhakha wegciwane le-coronavirus omutsha wona lo othiwa yi-micron usukhona yini elizweni. Sokuqhamuke umkhuhlane wohudo elokitshini leChabalala kobulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe ngamanzi angcolileyo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 255 ababanjwe isihudo lesi. Lanxa ikhansili yakobulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela leli lokitshi emizameni yokulwisana lesihudo lesi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi ithole imbiko yezehlakalo zokubanjwa umkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini leChabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo kaLwezi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo eChabalala.
Idolobha lakobulawayo lithole imbiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo khanya ivela kuzakhamizi zeChabalala Extension. Njengedolobho sikhuphe abantu abasebenza Council esingathi ngama environmental health practitioners ukuthi behambe bekhanyela ukuthi kuyini okwenzakalayo eChabalala. Njenge council sicine singena emphakathini sibacelisa ukuthi behambe eChabalala clinic for treatment. Umuntu
uqhubekela phambili uNkosikazi Mpofu ekuthaza abangezwa kuhle ukuthi baye kwelatshwa kungelambadalo eklinika eChabalala.
Sesifakile eChabalala clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa ingakhulu eChabalala extension. Siyananzelela zakhamizi ukuthi idolobha kathesi liku 72 hour water shedding and ngalesi sikhathi kuyenelisa ukuthi ama impurities angene kupompi zamanzi. Yikho siyacebisa ukuthi after i-shedding ye 72 hours uma amanzi ephenduka asibiliselini amanzi okunatha.
UNkosikazi Siphathisiwe Ncube umhlali welokithi leChabalala uthi amanzi lokhe evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.
Amanzi abo khathi sahambe ngama 9 kodwa kube kwa-announce izolo kwathiwa ukuthi amanzi ahamba. Abantu ababuye bezohlaba inje uya kuyeChabalala ungagezanga siyatshona sinjani ke namhla alike lisivulela seed cancer.
UNkosikazi Patricia Chabalala ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakobulawayo.
Sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo injiniya bethu bakobulawayo njalo sibakhangelele ukuthi benze okuqondileyo ngamanzi. So thina sikhangelele ukuthi kakuhlale phansi kukhulunyiswane le city council ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Ungeza ubungcono obunjani ukuthi kungabi namanzi alokhu ebulala njalo egulisa abantu.
Icouncil ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eChabalala okwesikhatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini. Idolobho lakobulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okupompa amanzi. Izakhamizi ziba lensuku ezintathu zingela amanzi. Ukuqhamuka komkhuhlane lokhu ayisikho wakuqala kobulawayo. Nyakanye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 elokitshini leLuveve kuthi abahlaselwa yesihudo bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye i-1500. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amanye amabhanga akwele South Africa abikwa eyazise abavela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ukuthi azavala ama-accounts abo kulandela umbiko owethulwe nguhulumende walelo lizwe ukuthi kasoze engezelele iminyaka kumaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe amaZimbabwe special permit. Amaphepha la anikezwa izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 njalo imvumo yokuwasebenzisa iphela kuyonale inyanga. Umnumzana Vuso Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezwekazi le-Africa esihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi basacubungula ukuthi incwadi evela kuhulumende eyokuthi amabhanga engavaleli abeZimbabwe amabhuku abo ama-accounts ngeqiniso na.
Empeleni ibhanga ebizwa nge-Capitec isithumele abantu imiyalezo ukuthi amapermit aphela ngo-January ngakho kufuneke beze ngoba sokungenzeka ukuthi avalwe ama-account wabo. Kodwa sisabhekisisa njalo umyalezo ongathi uphuma kuhulumeni esisafuna ukuthola kahle ukuthi uqinisekile na ongu-Directive 10 of 2021 o-immigration oqondisa ukuba amabhanga nasemsebenzini akufanelanga ukuthi baxoshe abantu laba abama-ZEP kumbe babavalele ama-akhawunti uma nje kungakafiki u-December 2022 okudinge ukuthi kodwa babonakalise ubufakazi njalo bokuthi sebe applyele ama-permit lawa amanye ohlobo olujwayelekile angawona owe-ZEP. Kodwa okwamanje sikuthulayo ukuthi sisafuna ukuqiniseka ngalo mbiko esiwuthole ezincwadini ukuthi ngempela ungabe uphuma kuhulumeni na ukuze abantu bangavalelwa njalo baxoshwe emsebenzini kulezi sikhathi esoxolo abasinikeziweyo.
Libone ngani imizamo yonke eyenziwayo ingaphumelela yini? Kumbe isinqumo lesi sesengisokugcina.
Ngalesi sikhathi ayisekho into esingakhulunywa ngoba uhulumeni usesithethe isinqumo sakhe wadakaza ukuvuselela lamaphemithi. Kanti bekuvele kusobala ukuthi kukhona kade kucabange ukukhanda lapha ekhanda la kusukusela ngesikhathi bengawavuseleli ngesikhathi baze babuyeke kuze kube sekugcineni. Ngoba sibona ukuthi uhulumeni uye ngaphansi kwengcindezi ukuthi kunabantu asebehlala njalo bekhuluma kakhulu ukuthi abantu bokuza kabavumelekile ukuba kwelase South Africa. Ngakho ke sibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni njalo kunencindezi njalo kuhlukumeza amalungelo oluntu kakhulukazi labo bantu abasebenzisa lawo mapermit amalungelo abo obuhlali ayahlukunyezwa. Kungakho sibona ngathi yona kuphela indlela engasiza. Kungakho ngalesi sikhathi noma abantu abaningi bebona ingathi ukuya enkantolo kuyikulwa kanti akusikhona ukulwa. Uma umuntu enkantolo utsho ukuthi asisavumelani ngalesi nqumo esithethweyo, sicela ukuthi kube nomlamla nkunzi. Kodwa abanye abantu uthola ukuthi bona ngoba bengazi basuke sebebona ingathi cha, uma usiya enkantolo usho ukuthi wena uyalwa. Kungakho sisithi sibona ingathi thina yiyona kuphela indlela ukuze amalungelo abantu acazululwe njalo dalulwe lapha ezinkantolo.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende wele South Africa ngalolu daba.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Umphathi ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuletha inkululeko kugatsha lwezokukhitshwa kwembiko. Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqokwe ngabe Zimbabwe Center for Media Literacy owenzelwe kwenye ihotela eHarare. Unkosikazi Mtswangwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ngazo zonke indlela ukuthi kube lokuvuleka kwamagagasi lokuba uZulu akhulume akufunayo. Uthe lokhu kuvezwa zindlela uhulumende asenze ngazo ezifana lokuba uvumile ukuba uguqulwe umthetho ofana lowe-IPA wona owasuswayo wafaka owe-Freedom of Information Act. Uphinde wathi uhulumende wakhe ukhuleka kakhulu kungakho esethe imisakazo yezigaba ezigoqela iBinga Chiretsi wangele Gwanda amalayisensi okusakaza. Umthongo uphinde wathi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise kakhulu indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo elizweni. Abanye abakade besemhlanganweni lo bathi akusiqiniso ukuba uhulumende uzimisele ukuguqula umthetho olawula imisebenzi yentatheli zindaba. Ngesizwe imbono kamnumzana Ngqaba Machazi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eMisa Zimbabwe.
Ngapha bathi bafuna ukuguqula umthetho, ngapha balethe umthetho wenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu njengentatheli zindaba. Siyabona balethile sebili Freedom of Information Act last year ngomnyaka ophelileyo 2020 kodwa kathesi sesibona sesilwisana le cyber security and data protection act yenza umsebenzi yentatheli zindaba ube nzima kakhulu. So ngakho nxa begolweme ukuthi sebili bayayenza kube lula ukuthi intatheli zindaba zisebenze, siyaphinda sithi hayi baluma bephozisa ngoba ngapha balethe eminye imithetho enzima. Kathesi kule PVO Act ezayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bek sikhulumile sithi abamele amanye amazwe lapha eZimbabwe.
UMachazi usekele umgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media Literacy umnumzana Lenox Mhlanga yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula imithetho elawula imisebenzi yentatheli.
Nxa ngikubona mina ekusebenzeni kwethu lohulumende bekunzima sibili ukuthi sibaxwayise ngendlela abalungisa ngayo imithetho yaleli lizwe. Kukhanya ngazani lokhu esisiya kule ndlela ingathi indlela esayilwa ngayo esayiqandayo sisonke.
ELeZimbabwe likhangelane lendubo lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ngabamabandla ezombusazwe ikakhulu abebandla leZANU PF lamapholisa. Umsakazo weZBC usuneminyaka eminingi uyihoda osebenzayo elizweni kungenani lokuba uZulu ukhalela imisakazo eminingi ngoba iZBC yethethwa icala lokusekela uhlangothi lweZANU PF. Kulomnyaka uhulumende unikeze imisakazo yezigaba elithumi lane 14 imvumo yokusakaza leyi-6 ekamabonakude. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba ezithiyeneyo eziphathelane labesifazane. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy le Supreme Court kwele Melika lihlolisisa umthetho wokukhipha izisu. Kulandela ukupanyekwa kodaba lolu ngabafisa ukuba kuhlolisiswe umthetho obunjwe yisabelo seMississippi ophikisana lomthetho okhona owaziwa ngokuthi iRoe v. Wade. Umthetho ndaba lo uhlolisisa okwethulwe yiDobbs vs Jackson Women's Health Organization kulandela ukubunjwa komthetho wokukhipha izisu eMississippi. Umthetho lo uthi kulicala ukukhipha izisu esesilamaviki alithumi lanhlanu 15 weeks. Umthetho okhona obizwa ngokuthi iRoe v. Wade uvumela abalezisu ukuba bezikhiphe belandela isisekelo sombuso welizwe. Abahluli abayisithupha abakudaleleli kukhanya engani bafisa kwenziwe isinqumo esilakho ukuguqula kumbe ukuvimba umthetho okhona owabunjwa ngomnyaka ka-1973. Sokubhubhe omunye njalo umntwana wesikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika kulandela ukudutshulwa kwabantwana ngomunye wabo. Abathathu badutshulwa babhubha ngolwesibili ngu-Ethan Crumbly omiswe emthethandaba izolo esithu samacala ambalwa ukubulala lokuzama ukubulala abantu abaningi esikolo lesi phandle kwedolobho le-Detroit. U-Ethan wasebenzisa umbhobho obizwa ngokuthi yi-semi-automatic 9mm handgun. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Ingcweti kwezenotho zithi ukuvinjwa kwabantu abadabuka kwele South Africa lamanye amazwe ambalwa ukuba bengathekeleli amazwe abo kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Omicron kulakho ukunciphisa umnotho wakwele South Africa lamanye amazwe. Amazwe akuqela elemelika iBrithani lamanye athi kasavumeli indiza mtshina ezisuka kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia lamanye amazwe ngenxa yomkhakha lo omemetheka ngamandla emhlabeni wonke jikelele. Amasotsha akwele Uganda asehanjiswe empumalanga yakwele Democratic Republic of Congo lapho uhulumende alwisana khona lamalecatsha awe-Allied Democratic Forces kumbe i-ADF. I-Reuters News Agency ibika ukuba amalecatsha la abulala abantu abaningi e-DRC le-Uganda. I-ADF ibikwa ukuba idlelana le-Islamic State kumbe i-ISIS.
Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo ngomgqibelo lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu oyibuntu Cultural Festival. Umbuthano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation bexhasane labe-Hillside Dams. Ingcweti kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo uNqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi weAkwenzeke Foundation unkosazana Mhlelo Sizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbonyi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeleli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNcindi Lerato Ndlovu, kwezembali yakoBulawayo lasemathebhelelendi as a whole, kuzabe kulobaba uPhathisanyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakoBulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu ama bili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kula mkhantani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining sobathanda i adventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona yosiwayo i braai, kuzabe kukhona le phewa ngamabhodi esintu, sizabe lenhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana, imdeni omunye lomunye, noma kuliwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi emathebulenti sendawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
Unkosazana Mhlelo Sizo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation eqoqa umkhosi weBuntu Cultural Festival ngomgqibelo eHillside Dams Waterfront koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko othi uhulumende wakhe kasoze aguqule imithetho yokhetho athi iqine okwedlula amanye amazwe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni webandla lakhe le-Politburo ukhulume ngesikhathi leZimbabwe elilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo, lanxa kungakakhulunywa ukuthi mhlakabani. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yebandla leZANU-PF endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party onguye osungula lingxoxo.
U-Emmerson Mnangagwa kumele athi imithetho yeZANU-PF iqine kakhulu ayikhona eZimbabwe, ngoba iZimbabwe igayidwa yi-constitution yona leyi eyayenziwa ngo-2013 iZANU-PF engafuni ukuthi ihloniphe. So ke sinanzela lokuthi iZANU-PF from 1980 ayikaziwini ama-elections ihlale iriga. Ngihlala ngisitsho ukuthi Jonathan Moyo wake wakhuluma ukuthi iZANU-PF cannot reform itself ukuthi izikhiphe kumpower. So uMnangagwa ukhona apha emazwini onalawo.
Njani konoku ke okwethulwe kumongameli ukuthi hayi imithetho yesibili yokhetho eZimbabwe iqine esisaka sibili
sihlala sisizwi namagama lawo othona electoral reforms kodwa akula muntu osethe wachasisa kumbe wachaza ukuthi kuyini akusolayo ngali imithetho ekhona. Ngoba ngiyakhumbula ukhetho luka-2018 silenze sabiza labaphambi abemelika khona ngakho Britain, Europe bonke babuya bezo-observa ukhetho lwesidlala. Akula ngisho one owaphume sithi khona kulento embi kube kulemithetho esingabambanga kuhle. Kwakhanya sithi hayi imithetho yethu iyahamba sibili iqondile, njalo yimithetho ephosa idlule amazwe amaningi especially lapha kwele Afrika. So angazi ukuthi ama-reforms lawa kanti indaba bengaqambi ukuexecuthi hayi mina ngihlola lokhu kumbe ngihlola i-voters of late ilungise so kumbe ngihlola whatever we want to come, so be consistent. And we have been aligning the parliament ever since we have power. So I'm not going to be as if you land.
Yes, it's a moyo, gay, conapoge. We have also called it to get very little funeral. Jamaman, the pizza, we
all about to be a Zimbabwe electoral commission. Ayenzi okumele ukuthi ngabe iyakwenza independent electoral board but ikontrolwa iZANU PF ikutshola ukuthi kathesi I think libonile ukuthi bekumele mhla ka 6 December kuqale into ye mobile voter registration izethi isikusulile lokhani yathi sokuzoyenza ukuba ukhiphe indefinitely thina njenge opposition njengemthwakazi Republic Party sinanzela ukuthi government iyakwazi abantu abaningi babegcwele eZimbabwe laphana bebuya belanda i holiday so abafuni ukuthi abantu ba register so konke khona lokhu izinto esikhala ngazo babu kolite athi ze right athama reforms bona ba right akulante dingu reform but izethi ayikho independent controller is an PF ngoba ibanjwe ngama CIO labantu bakamnangako
mhm kolapho ke kolite uthi phela bathi ke izethi yona ngwayo ibanjwe chaza ngama CIO labantu bakamongameli
mina ngangambuza ukuba umqondi ubana xaso ngene MRP izethi ngaso leso sikhathi yabe isingemthwakazini ngoba yena nguye osekhulumende na iZEC is an independent board kodwa yes iZANU PF ikhona ye elo president okuhulumende obusayo but they are an independent board ukuvala kwabo bavale imobile registration ama outreach programs kodwa bona iZEC ama office abo lawana avele khona lawana angabuyo akhona avuliwe okunye ama logistical problems bona as parties why are they not engaging leZEC instead of just starting to attack bengakabuzi beingeni kabi limiseleni uhambe njani mhlawumbe kumbe njengoba iparty lingikhona ipasiwe kathesi mhlawumbe ngaba kabi nama-resources that are adequate maybe akabile rollout ngoba ti iparty liyana kusamele i-approve i-parliament so izinto zonke lezi zinto kumele abantu bezikhangele bengakaqalisi ukukhombana ngeminwe research find out engage because ZEC is part of you as MRP as well lani lithi lo ngakwapha be free enough to go in there and say, "Good guys, who is not so good? Look, come here, that's why
I'm going to take this.
Babu uDube kuzima ikuthi ubaba uGolide angazi ukuthi ngikhulume la njani ku last interview yesayenza sonke wafaka zamhlophe ukuthi yena uyahola ku ZANU PF njalo udriver imota ye ZANU PF okunjengisa ukuthi ubaba uGolide kakho sinsiye ngalokho akulethayo izethi siyayi engage njani ngoba izethi vele ikontrola i ZANU PF akulandlela izethi enza ama independent decision so ubaba uGolide ngangumuzwe ukukhuluma lapha akulayo into emanga lisaye ngayikhuluma umuntu wenkosi ngaphandle kokuthi a defend khona kana sitshela khona ku last interview ukuthi yena uhola ku ZANU PF udrive imoto ya ZANU PF thina sifuna abantu abazositshela ama opinions abo bengesaba ukuthi ibandla labo le ZANU PF lizobathathela izimoto leholo becine bengasaholi
kwalithi ke konapho ke nxa sesikhuluma kuyo phambili pho kumele kwenziweni
amabandla lawo akuba kumoyo abakhulumisane labo ZEC ikhona is an open and independent body. Approach it. Who will have a excellent day? When I say by approach me, by little Kumalami, then as far as you're going to make a Kasla Lakon. And two, Nikalan Kuluma, again, I'm the football more than that. I'm going to have a Kulumela is unpaid. Well, I'm so Kuluman says unpaid. I'm going to have a Kulumel Kulumende. I'm so Kuluman says Kulumende. Nilaba Ukuma in Bonayami, meaning the Musoma business was Milil.
Lo Gibbs Dube we Studio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-Macron elilobukhali sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.